siyabonga thesi amazwe wonke asekhangelele ngani ke izilwazi leAfrika yilo elinjani elizalande nabo bana lisungu lokukhula lokuthuthuka kwezemotho ngoba kukhanya ngani hayi ngale China le-India sekuphelile. Into ehluphayo nje i-Afrika yibaba dube yikuthi siyakwazi ukuthi ningi into ehluphayo sikuthi okusilakayo ngabantu abafuna ukuyasungula amabhizinisi ngakhona ngale but zikhona ezombungazo khona ngale futhi iyakhangela into ezinjengomgwaqo, amanzi, amagetsi, konke lokhu kuyaswelakala. Yikho kuzathatha isikhathi ukubana-ke uzwekazi we-Afrika ibone okungani kungaphuma emhlanganeni enjenganale e-economic forum.
Akusikuthi-ke nxa ukhangele lapha bamhlanga abantu laba bahlangene nje bazixoxela akulanto nje engazani kanceda uzulu.
Hayi, into khona abadube mbona ingane kathesi wonke amehlo wonke asethe gqwa e-Afrika ngoba siyabona ukuthi hayi e-Europe ngani okhanye ngani kunzima, e-China lakho kungani kuhlupha kukhona. Yikho kubona izincwadi zamankampani eziningi ezingane zikhangelele okubana ukuthi ziyebona ukubana e-Afrika kuyini osokungenzeka ngoba kathesi into esikhona abadube ukuthi abantu bonke la bantu amabhizinisi lamahulumende yonke esingathi ngawe-Europe laye-America asawubona ukuthi hayi into zokunika usizi lokho esi-aid akusebenzanga e-Afrika eminyaka yonke engamathumi amahlanu yedlule. Yikho sebezathi bebona ukuthi kanti nxa singaya khona siyesebenzelana labantu laba okwamabhizinisi kungaba ngcono na.
Kulalesinye-ke isihloko lapha esizakhangelwa babamhlanga khona ngale ku-World Economic Forum esithi Accelerating Economic Diversification. Kambe khonokhu ukubona njani?
Into ekhona babatiwe ukuthi okokuqala singakazileli singene ku-diversification. Into ekhona okumele ube khona ukuthi kube lawo umkhonomi wakhona ngoba sithinga liyakhangela kathesi amazwe anjengaboZambia, iBotswana, iZimbabwe namazwe athenga kwamanye amazwe into ezinjengamapatapata abethenga ama-umbrela. Yikho nxa sithi siyadiversifya kuyini esiyabe sidiversifya kukho nxa kuthi wona amabhizinisi kase kukhangela singathi nako kulayo kathesi indawo esiphonga ukuba yinkangala uyaqala ukuthi iyadiversifya yiphinde yena vele kungathi umgogodla wemanufacturing womandasi ungasekho.